Yekuliqiniso dadewethu abaka muzura sebeyithethe ngoba into eyenzakala ukuthi ingelaphonic icompany esayifoma CMDC kwasukubekwa ama directors amanye asala ekumunzura, so ukuthi ukuthi ngezinye indlela yibo abanikazi bebuilding iMDC OCC zayizirentile, so umunzura utheke ithi sesile skwiredi yikho ke wasixotsha. Njengebandla le-CC singabantu abalalela umthetho, njalo sizimisele ukuthi sisebenze ngomthetho welizwe esikulo ngoba singabanye labo abayenza iconstitution yelizwe. Yikho ke abakamunzura kumbuna umzana umunzura uhambe wabuya lo messenger of court ukuthi ube sesithi ukuthi hayi uzesihambele e-court nxa sokunjalo sokufana umthetho siwubambe. Senze njalo sibili sesisukile kuleyana indawo. Nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengo-president we-MDC. So thina kasingeke singene kuleyo ndawo ngoba thina so MDC, thina siyi-CC, so sisukile. Uzananzelela ukuthi ama-political parties amaningi ngenxa ye-finances abala ma-building, ngisho even labezano PF ebalayo koBulawayo bayirenta e-City Council of Bulawayo. So sonke nje singabantu abarentayo, zonke nje indawo siyarenta. Kusho ukuthi nxa uthe wathuthiswa impahla ngobusuku ungakwazi, uyabungakwazi ukuthi i-next building ozayisebenzisa yiphi. Yikho hayi sisakhankasa ukuthi sidinge indawo esirente futhi ukuze kuthi in future sikwanise ukuthenga ama-ofisi ethu. Umbuzo wakho lo wokuthi sesisebenza lo baba uChabangu, hayi thina sisebenza lo baba uChabangu onguye osikhokhelayo, nguye osikhokhelayo thina siyi-CC njengoba saqalisa. Ubaba uChabangu kakasitsheli ukuthi sisebenza lo Ncube, yikho kuzananzelela ukuthi la kulowo mhlangano wakho Ncube ade khona thina kasihambanga ngoba ubaba uChabangu engasitshelanga ukuthi hayi kuzasetshenzwa njani lo baba uNcube. Ngasikakwazi, ngasikwazi okukaNcube njwana ngangathi ukuthi hayi mina uNcube lokuthi ngupresidenti kangikwazi, leqembu lethu esisebenza ngalo kasikwazi ukuthi ngupresidenti we-CC. Lokhu esacina nasiku-MDC Alliance, le-CC yayikhokelwa ngubaba uNelson Chamisa. Kusukele ekuxabaneni kwethu ubaba uChabangu ngazange angitshele ukuthi sesisebenza njani lo baba uNcube. So into ezayenzakala sizezwa ngaye ubaba uChabangu engathi sisebenza lo Ncube kumbe lokho esiqhubeka sinjalo kukuye, kodwa kwakhathesi hayi kakakutsho.